Yebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Owanamhlanje umkhosi ngokukhumbula omunye wethu ongekho phakathi kwethu onguba uItai Dzamara ukuthi siyamkhumbula ukuthi njengoba kuthiwa uhulumende owayekhona nguye okwaziyo ukuthi uItai kwini okwenzakala ngaye.
Abangane, abemuli kanye labenhlanganiso ezehlukeneyo babuthene Africa Unity Square ukuqhuba umthandazo wokukhumbula uItai Dzamara.
Hlangano oluqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, elizwe lethu leZimbabwe, sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi ukuthi abantu bayabe kumele ukuthi bephile njani.
Uhulumende weZimbabwe uthi useqinisa umsebenzi wokulwisana ludubo lwentuthu engcolisa umoya ophefumulwa ngabantu lenyamazana kanye lokuphazamisa umkhathi. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngelizwe lakhe ngalintambama lapho azaveza khona imizamo yakhe yokwenqabela abakwamanye amazwe ukuza eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abangani, imuli kanye labenhlanganiso ezehlukeneyo babuthene eAfrica Unity Square ukuqhuba umthandazo wokukhumbula uItai Dzamara oqatshangelwa ukuthi wathunjwa ngabomthetho abasebenza nsitha ngesikhathi sombuso owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Bekhuthaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amveze ephila. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Marauya angauya seko akavalirwa namazazi kambu. Zamarauya angauya seko akavalirwa namazazi kambu.
Lumkhosi wandulela ozokwenziwa mhla ka 9 Mbimbitho okulusuku lapho uItai athunjwa ngalo ngomnyaka 2015 isimithathu iminyaka engaziwa ukuba usaphila nalo bahaji. Abekade bekulombuthano abedlula amakhulu amahlanu bathi kabasafuni ukuzwa ukuba ukhona othunjwayo njalo besithi eZimbabwe otholakala elomlando okwenza njalo makajeziswe kanzima njalo bahlawulelwe abahlawulelwayo. Omunye wabasebenzelo iItai Dzamara emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square ngaleso sikhathi owakhuthaza ukususwa kowayengumongameli Robert Mugabe esikhundleni ebekwa umlando ukuba esehluleka ukubusa njalo esekhulile, uMnumzana Charles Nyoni ulandisa ngesiqoqela somkhosi walamhla oqoqwe ngokusebenzisana labenhlanganiso yakhe kanye labemuli yakoItai ngaphansi kweItai Dzamara Trust.
Owanamhlanje umkhosi ngokukhumbula omunye wethu ongekho phakathi kwethu onguba uItai Dzamara ukuthi siyamkhumbula ukuthi njengoba kuthiwa uhulumende owayekhona nguye okwaziyo ukuthi uItai kwini okwenzakala ngaye. Sifuna nje ukuthi uhulumende lo osekhona njengoba esithi yena osengumuntu omutsha njalo oyenza izinto kakutsha asitshele ukuthi kwini okwenzakalayo ngaku uItai Dzamara. Nxa kuyikuthi siyamngcwaba sibe kwathi sesingcwaba nje umoya njengoba isidumbu sakhe singabona ngakho ukuthi sikuphi.
Unyoni uthi bafisa ukubonana lomongameli welizwe ukubonisana laye phezu kwalolu daba lokunyamalala kukaItai.
Kuhulumende sithi sifuna ukuba nesikhathi sokuthi sihlale phansi naye sikhulume naye njengoba sizobhala incwadi siye ofisini yakhe ukuthi sifuna sikhulume phansi, sihlale phansi sikhulumelane sibuzane ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuItai Dzamara. Yikho sibuthene namhlanje ukuthi kube yikuqala kwethu okokuthi sesifuna i-appointment lohulumende okhokhelwa ngobaba weMnangagwa.
Isikhulumeli seqembu leThajamuka sesijikile u-Ostalos Siziba uthi ukubone kufanele azemanyana labemuli yakoItai labanye kulo mkhosi ngoba ethi uyakuzwisisa ukuthunjwa ngoba laye wake wehlelwa yilolu hlupho.
ngoba lami ngangizibona ngibona ngani angingaphansi komthetho ngoba oqala ngithi we are not using violence yenza ngokuthula uku protesta wethu sitshengisena ngokuthula kodwa sayenzani ngacina nithunja babefuna ukwenzani bayefuna ukumbulala ngikwazi ngani ngoba bakhuluma kungasibo laba abakhulumayo phandle njengokwenzakala namuhla ngabe mina ngiko lokhu ngilesiqiniseko esikhulu kakhulu beyond doubt ukuthi kungabe kungasobantu ababhalayo kuFacebook abangabhalayo kuma-newspaper ababhala konke ukuthi hayi umfana lo sifuna iphendulo ngangingasoze ngafa ngatholakala
umfowabo kayitayi uPatson Dzamara utshelela umbuthano ukuba bafisa ngaye kuyafezeka aye kukhankasela uyitayi okubalisa ukuqhutshwa kokhetho olwamukelwa ngumuntu wonke emhlabeni uPatson uthi lapho sekwazakale ukuba ukuphi uyitayi ephila loba sewabhubha ufisa ukuba bahlawulelwe njengemuli kunhlungu abahlangana lazo iminyaka yonke le engazakali lapho akhona wengeza ethi gabayi kuphumula bazoqhubeka beluphakamisa lolu daba lukayitayi njengalokho kade bevele bekwenza sonke lesi sikhathi wenziwe ngokuthula nomkhosi kungekho kuhlukumezwa ngamapholisa njengalokho obekusenzakala ngesikhathi sombuso kaMgabe ungenwe njalo ngabe kade beze bemele abezombusazwe okubalisa umnumzana Jacob Ngarivume owe Transform Zimbabwe kanye labafundisi ababalisa umfundisi Patrick Mgadza lo Ivan Mawarire ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama
Ukhulumende uthi usesungula umsebenzi wokulwisana lodubo lwentuthu engcolisa umoya ophefumulwa ngabantu lenyamazana kanye lokuphazamisa umkhathi ngemva kokuthola usekelo lwemali yokulungisisa inhlupho eziphathelane lalomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokho kuphume emhlanganeni wogatsha lwezemvelo umumo omkhathi lamanzi lenhlanganiso eziphatheka kulemisebenzi owenzelwe eHarare lamhlanje. Umnumzana Elisha Moyo ongumcubunguli kulolu gatsha uchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Umhlangano uqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, elizwe lethu leZimbabwe. Specifically kukhuluma ngokuguquka komumo womkhathi ukuthi abantu bayabe kumele ukuthi bephile njani. Siyabona njalo leli ngo-2017-2018 season izulu kalini kuhle. So sibe sikhuluma sibona ukuthi wini esingakuyenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kukhuluma ngama-negotiations, inkulumo eziyenzwa ngamanye amazwe, ithiwa Conference of Parties.
Unkosazana Elizabeth Guruguru wenhlanganiso ye-Smart Agriculture Youth Network othi bafunda okuningi ngendlela ezintsha abangazisebenzisa ezingaphathisa ziphinde zihuge labatsha ukuthi bengene emsebenzini wokulima ngokugcweleyo bagcine beziqhenya ngawo ngoba belakho ukuphila kulokugijimela emadolobheni.
Ama-youth bafuna ukumigrate bachiyizinto ezefarming bahambe etown bayogqoka amasuit awo but thina from i-climate smart agriculture siyabatshela ukuthi i-climate smart agriculture kakatike kakhulu ukuthi ama-youth apractice.
Umoyo uthi okujabulisayo ukubela eZimbabwe yilizwe elisathuthukayo elizama ukuvuselela amafekithali yalo njalo lilakho ukuthatha leli thuba ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumsebenzi wokuwavuselela okungenza ukuthi kwehliswe intuthu lomsebenzi uphumelele kakuhle.
Ama industry onke abe evulwa boZisco, boZimasco, boBulawayo. Abantu bebekwazi ukuthi koBulawayo kuthiwa kontuthu ziyathunqa. Thina abantu be-environment sifunda kube ngama industry koBulawayo, but kungabi le ntuthu. Sayifuna intuthu, sifuna ukuthi abantu baphile kuhle, abantu bayenza ama industry izinto zihambe kuhle, but kungela intuthu. So naloli bizo kuthiwa intuthu ziyathunqa. Hayi, intuthu asayifuni.
Abo gatsha lezomumo womkhathi bathi uhulumende usethole usekelo lwemali esebenzelana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Development Program njalo kuzahlolwa imisebenzi efana lamabhizimusi amafekithali, izitimela, lezimoto ezisetshenziswayo elizweni. Kuthini udubo lwentuthu ephazamisa umkhathi lo moya wokuphefumula lungalungisiswa ngayiphi indlela? Abamabhizimusi abaningi abangenela umhlangano bathi sokungadingakala ukuba kusungulwe idale elibona ngezomumo womkhathi elingabunjwa ngabomehluli labachuchisi njalo kukhuthazwe ukusetshenziswa kwamandla afana lawe solar energy i-wind power lamanye ehlisa intuthu engcolisa lokuphazamisa umkhathi lo moya ophufumulwa ngabantu izinyamazana zemvelo. Lo mhlangano ungenwe ngabenhlanganiso ezijeneyo ezigoqela abamabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso ezimela izisebenzi lohulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli waseMelika uMnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko oqhakathekileyo ngelizwe lakhe ngalintambama lapho azaveza khona imizamo yakhe yokwenqabela abakwamanye amazwe ukuza eMelika. Embikweni weState of the Nation lo uTrump ubikwa ezaveza ukuthi uza kwethula umthetho opha abantu abalethwa ngabazali babo besesengabantwana eMelika imvumo yokuhlala kuleli lizwe ngokusemthethweni. Abantu laba bafike phose isigidi njalo basele bezinhlanzi ezitshelwe ngamanzi ngemva kokuba uMongameli Trump eyale ukuvuselela umthetho owawubavikela owethulwa nguMongameli Barack Obama we-Deferred Action for Childhood Arrivals. Imizamo yokwenqabela abakwamanye amazwe ukuza eMelika kusolwe ngamanye amalunga ibandla likaTrump elama-Republicans kanye leliphikisayo elama-Democrats. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uJerry Taylor Jackson njalo usola kakhulu uMnumzana Trump.
UMnumzana Trump ule mzondo labantu abeza ngaphandle kodwa ke sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi iAmerica yona ngokwayo nje iningi labantu abakhona lapha ngabantu abeza ngaphandle ikakhulu abantu abasuka eMexico. Ngakhangela nje indawo enguyo mina lapha eTexas ngomost ipopulation yabantu balapha ngabantu abadabuka eMexico kodwa abantu laba ke uba 12 senzima ukhuluma kabi ngabo njalo izinqumo azithathayo ngabantu bangaphandle izinqumo ezihlukile meza izigabane lezo zibuya ngaphandle ngoba lanxa kuyukuthi funa baphume elizweni akabanikeza ithuba lokuthi baphume ngendlela elokuhlonipha ngendlela yelobuntu kodwa uyabahlukumeza sibili okungathi uyabakhawulisa ungathi ulwisana nabantu bangaphandle.
UTrump ubikwa edinga ukwethula umthetho ovimba umuntu ukuthi angabuya ngapha alethe abazali bakhe kumbe alethe izihlobo zakhe. Uthi kumele kume lokho nxa uyindoda kumele ulethe umkakho labantu abakho kuphela, nxa ungumama kumele ulethe umyeni wakho labantwana kuphela njalo. Ubona uphumelela yini lomthetho osamukelwa lidale leCongress?
Ngibona ngathi idale leCongress xa lingathatha leso sinqumo lilandele ngibona ngathi babephazamisa kakhulu ngoba emulini zethu lapha kukhona abantu abangakumbiza njengomntanami mhlawumbe kuyimtakadadoda kasomntanami direct, kukhona umzali ongaba ngumzali wami mhlawumbe kuyimama omdala kumbe umalume wangikhulisayo kusengumzali wami kungasik ukuthi umzali wami biologically kuvalela ngaphandle ke abantu engibona kuyinto embi kakhulu.
UMnumzana Gary Taylor Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sikhumbula owayelwela amalungelo oluntu uMnumzana Itai Dzamara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. La namhlanje lokhu akwaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Lanxa eke wethuselwa ngokuthi ulakho ukubotshwa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya uRaila Odinga obesemkhosini wokulingisa ukufungiswa ukuqala umsebenzi wokuba ngumongameli walelo ilizwe owenzelwe esigodlweni iNairobi. Umnumzana Odinga oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ufunge ukusebenzela abantu balelo lizwe ngokugcweleyo. Uhulumende webutho akwele Thailand ubhekane lokusolwa okukhulu ngokubeka uqhubeka edlulisela ilanga lokhetho phambili ekhanya engasafuni ukubuyisela umbuso ezandleni zenkokheli ekhethwe ngabantu. Uhulumende webutho lo ozibiza ngokuthi National Council for Peace and Order uhluthune intambo zombuso ngomnyaka ka-2014 esithi uzaba lokhetho ngo-2016 kodwa lokhu esipha izizathu ezehlukeneyo zokudlulisela lolu khetho phambili. Ukusilela kwemali elizweni kulokhu kuqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usesungule inhlelo ezimbalwa ezokulwisana lalolu hlupho. Ekhuluma emhlanganweni esanda ukuphela eye-World Economic Forum eDavos, eSwitzerland, kanye lomanyano we-African Union e-Ethiopia, uMongameli Mnangagwa ugcizelele imizamo yokuthi ahuge osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela eZimbabwe. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini iBulawayo Upcoming Traders Association umnumzana Dumisani Ncube uthi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njalo wokusilela kwemali ngezinye zalezi impawu.
Abantu abalamali abathole imali emabhenki and thina izinto zethu eziningi sizithola ephandle kwelizwe nokuthi abanye abantu ama-members like abathengisa ama-vesti ama-fruits and vegetables abamama-hotels angkhona avume ukuthi abantu bathenge ekokeshi kumbe bathenge amaswele.
Umnumzana Ncube ulandule imbiko ekhomba ukuthi intengo yempahla iyehla ezitolo.
Thina sibone ngani iyakhwela, asikwazi ukuthi ngabe yehle. Sibone ngani impahla zikhwele kakhulu. So besicabangele ukuthi njengoba selethethu ne-depreciation lapha bazakwenza ama-price control engayikho ngenza ukuthi yehluko kadesi ama-price yesitolo ongakanakhwebi.
Umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi ukusilela kwemali kubangela ukuthi impilo ibe lukhuni kubabalisi kanye labantwana emaphandleni.
Kanye njalo sibona ukuthi imali lesi eholwayo ilutshwane ngoba izinto eZimbabwe ziyakwazi zonke ukuthi zakhwela kakhulu ngenxa ye-inflation. Njalo abantu abaningi abakwazi ukuthola imali emabhanga kutho ukuthi bathengise o-ecocash labo swayo. Ngahambi mampanyenisa abona ukuthi ama-prizes e-ecocash ayabe bethini kutho ukuthi bagcina bethenga into ezidulayo imali yabo iphele inyanga ingakapheli. Kutho ukuthi abayesephila ngemali elutshwane sikhuthaza uhulumende ukuthi konke lokhu kulungisiswe. Sokuthengisela ukuthi imali kuswelakala kwemali ludaba olukhulu olunzima kakhulu. Njalo lenzisa ababalisi abaningi abamaphandleni besuke ezikoleni zabo beqhetha isikhathi esiningi belayini lemabhanga bethole izimali ngoba imali yakhona yabinzima ipetroli nxa uthiwa uthole $50 kumbe $30 ngelanga. Singakhangela nje abantwana bakhona abafundi ngendlela ezilinganele abanye ngoba abaningi bakhona akula magesi ezikole lapho abafunda khona akula mabhuku okusebenzisa ukuthi bevale. Njalo ababalisi babo baqeda isikhathi esiningi yetinye imali zabo emadolobheni njalo bafundisa bengalalo indlabuzane ngoba imali abayithola yizenye ilutshwane. So asikhanye asiboni izikole zemaphandleni zizayenza kahle njengesemadolobheni. Yikho silokhu sikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi lokhu kumele kulungisiswe ukuze ukuthi izikolo zonke umntwana wonke oseZimbabwe ethole imfundo ehambelana lalapho akhona elingene.
Umnumzana Bulisani Ncube ingcweti ecobongula ezomnotho welizwe uthi kufanele uhulumende alungisise udaba lwemali engasetshenziswa elizweni.
Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lipula kumbe lirandi kakhulu irandi ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe lapho into zakhe zizaba lula. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho uzinze helped to stabilize the economy
kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule, ngoba okuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulelikuthenga eMelika. Okwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingafuna ukuthengiselwa amanye amazwe zidule. Kube kanti indlela enziyo izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela lesenisebenzisa ngayo eli-overfleet ziyadula. Nxa uzikhompela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe e-Zambia usebenzisa amakwatsha, ezenziwa e-Botswana, okwenza ukuthi indlela esidlisa kwamanye amazwe they are not attractive. So ilunze umnotho wethu ngeke ukhule ngitsho.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi umnotho welizwe uzakhula ngesilinganiso se-4.5% ekhulwini wona lo umnyaka, lanxa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zikwala lokhu. Umanyano we-European Union lamuhla uphe inhlanganiso ezintathu imali engena kwizigidi ezintathu eqondane lokuqinisa ukulondolozwa komthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eHarare, umeli we-European Union eZimbabwe uMnumzana Philip Van Dam uthe inhlanganiso eziza kwabelana limali zibalisa i-Law Society of Zimbabwe, Illegal Resources Fund, logatsha lukahulumende olubona ngokusebenza kwemthethwandaba olwe-Judicial Services Commission. UMnumzana Van Dam uthe lanxa eyinanzelela imizamo kahulumende yokuthuthukisa ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu, kusakuningi okumele kwenziwe ukuphathelane lala malungelo. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha i-Abameli, uMnumzana Tineyi Mkhwewa, uthi luqakathekile kakhulu uncedo oluvele ku-EU.
Lolu ncedo luzanceda inhlanganiso lezi logatsha lwe-Judicial Services. Ugatsha lwe-Judicial Services yikho lapho kuqatshwa khona omantshi amajaji anceda ukuze abantu bathole i-justice. Inhlanganiso ye-Legal Resources Foundation yinhlanganiso enceda nje abantu makhaza abangakwanisi ukuthi bathole uncedo lwamagqwetha olungani luyadura. Emhlubulweni waseZimbabwe asila okuthiwa ngesiNgisi uncedo okuthiwa yi-legal aid. So bona they are part of inhlanganiso ezinceda nge-legal aid. So ukuze i-EU inikele yenhlanganiso imali ethe qaca, kuzanceda inhlanganiso ezimela amagqwetha, ezimela amalungelo abantu, ukuze zibe le-workload enganini lutshwane, ngoba i-legal resources iyabila ama-resources. Uncedo njalo olubuye ku-Law Society of Zimbabwe, i-Law Society yinhlanganiso yamagqwetha ekhangela ngendaba zomthetho ukuthi umthetho ulungiswa kanjani, becubungula njalo bencedisa bekhuthaza uhulumende ukuze abe elokhe ebambe isisekelo sombuso. So kuqakathekile ukuthi leyo mali ingene yazonceda lezo inhlanganiso lengatsha zikahulumende.
I-Human Rights Commission yona ungathi selokhe kube lo mbuso omutsha, uhulumende omutsha, sokukhanya yini ekwenzayo?
I-Human Rights Commission isingani iyakhanya, ngoba ama-reports eke abaletha ngesikhathi zama-election, ama-by-election, ibitshengisela ukuthi ikhona on the ground. Kodwa a lot needs to be done, especially endabeni zokufundisa esithi yi-public education. Yikho abangani bayasilela ku-public education. Then the complaints handling mechanism yabo ayikaqini njenge-South Africa. So kumele ukuthi labo bangani bayasukumisa, bayakhweza amasokisi ukuze labo babonakale beyinhlanganiso emela amalungelo abantu.
UMnumzana Tineyi Mkhwewa, umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu i-Abameli, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Joseph Kabila wele Democratic Republic of the Congo, DRC, usebuse okwamahlandla amabili awavunyelwa yisisekelo sombuso welizwe lakhe. Ngakho-ke sokumele adedele komunye okumele akhethwe ngabantu balelo lizwe. Ukungafuni kwakhe ukudedela omunye sokudaleke ingxabangxoza elizweni lelo engafuni khona lokuthi kuqoqo ukhetho ukuze ehle kuleso sikhundla. kulandela ukukhulumisana kwebandla elibusayo likaKabila lomanyano wamabandla aphikisayo kulotshwe isivumelwano sokukhumisana umlotha eseSt Sylvester Accord. UKabila uvumile kulesi sivumelwano ukuthi akasoze adinge ukuncintisa ukhetho ukuthi abuse okwehlandla lesithathu loba ukuguqula isisekelo sombuso ukuze enze njalo. Wathi njalo uzaqhubeka ekhona esihlalweni abesenikeza intambo zombuso kulowo oyabe ekhethwe kukhetho obelumele lwenziwe ekupheleni komnyaka owedluleyo ka-2017. Kodwa akwenzakalanga lokho. Khathesi ibandla likaKabila selikhuluma ngokuthi lifuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze ancintise okwelinye ihlandla. Ukwala kukamongameli we-DRC ukwehla esihlalweni le misebenzi yakhe yobugovu efuna ukugxila uZulu walelo lizwe ukuthi ancintise kolunye ukhetho ngaphandle komthetho omkhulu welizwe olawula yonke imithetho oyisisekelo sombuso walelo lizwe sokubangele ukufuthelana kulelo lizwe lokungahlaliseki kusiba lokutshengisela kwabantu lapha lalaphaya besola umbuso kaKabila. Ukutshengisela lokho sokubangele ukulwisana labebutho iningi libulawa nokulinyazwa mahlayana. Mhlaka 31 Mpalakazi nyakenye, inhlanganiso yamaKatolike eye-Catholic Lay Coordinating Committee iqoqe umbuthano wokutshengisela ngokuthula kodwa kwaphazanyiswa ngabebutho abazechitha lumbuthano ngodlame besebenzisa izikhali ebantwini abakade bengahlomanga. Siyasisola lesi siga socuku oluphethwe ngalo abantu bangahlomanga abe-DRC ngabebutho okumele babavikele lapho besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela. Kutsho isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Heather Nauert. Uqhubeke ethi uyahlasimulisa umzimba okwenziwa nguhulumende we-DRC okugoqela laye umongameli Kabila ukuthi angasebenzisa udlame olungaka lodlakela oluqondiswe ebantwini okumele abavikele. Okugoqela abokholo abahlome ngemithandazo kuphela bejonge ukuthi kube lokuthula elizweni lawo. Ngakho ke sikhuthaza umongameli Kabila ukuthi abone ukuthi abebutho abaqondise udlakela abantwini abangahlomanga kumele bajeziswe kulandela imithetho yelizwe njalo uhulumende abone ukuthi ukhetho luyaqoqwa luqhutshwe ngompalakazi ka-2018.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Bazabe besutha bekhomba ngophakathi lonyaka abadlali beqembu lenguqu ele-Highlanders ngemva kokuba leli qembu liqale ubudlelwano labenkampani ye-Fortwell Hotel. Intathe izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenkampani ye-Fortwell Wholesale namhla baphayisipho esezifela emlonyeni kuqembu le-Highlanders njalo ukudla lokhu ngokuzabe kudliwa ngabadlali ngesikhathi belungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Isikhulumeli se-Fortwell Wholesale uMnumzana Thulani Dingani uthe lokhu bakwenze ngemva kokuzwa isikhalazo seqembu le-Highlanders emsakazweni we-Skies Metro esokuba abezamabhizimisi bakobulawayo bephathise leli qembu.
I-Highlanders ibuye iqoqoda e-Fortwell badinga usekelo ngokuvivinywa kwabo bengakaqalisi isizini le esibhekane layo yalonyaka. Ngakho njenge-Fortwell sasukumela phezulu ngoba vele lathi enhlelweni zethu besikhangelele ukuthi lonyaka sizabe sikhangele ukunika umphakathi njengoba umphakathi kuyiwo osisekelayo nxa lathi sisebenza njengenkampani.
Udingani uthe ubudlelwano babo leqembu le-Highlanders buzaqhubekela phambili njalo kulenhlelo ezizaqhutshwa ngokuhamba kwesikhathi kukhuliswa lobu budlelwano.
Yikuqala kobudlelwano le-Highlanders esikhangelela ukuthi buyaphambili kuzaqhubeka kulenhlelo ezithile esezathi ukuzihlafuna labe-Highlanders esikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje bazabe bebonakale emashopu ethu ezitolo zethu besenza okuthile ukuthi sivele lathi emphakathini njengeyo e-wholesale enkulu koBulawayo.
Ukudla okuphiwe iqembu le-Highlanders ngokwamaviki amabili njalo kugoqela impuphu, ichukela, isawudo kanye lamanamunede. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uMhlanhla Dube ukhuthaze amanye amankampani akoBulawayo ukuba lawo alandele isibonelo esihle sokwenziwe ngabe Fortwell Wholesale esithi ubudlelwano leqembu le-Highlanders bulakho ukubaphathisa kakhulu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.